Siyabonga Marvelous lo Chris, siyalamukela zihlobo esithandekayo emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 30 ngompandula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Siyabona ukuthi na kulesidingo kakhulu ukubana uAfrica laye athole isihlalo ku security e United Nations ngoba na kungenjalo. Bazabe befaka ama-judgment ngendlela engayisikilo ngoba kungena muntu osimelelelayo ngendlela epheleleyo eqondo.
Inkokheli zamazwe akuzwekazi le-Afrika izigoqela umongameli Robert Mugabe zilokhu zikhuthaza ukuthi umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations uguqule ugatsha lwawo olubona ngezomvikela olwe-Security Council.
I-corruption ye-Home Affairs le inkulu kakhulu mfethu because abantu aba-aplayele ama-refugee asylum documents ukuze baseve laphayana kufuna kukhitshwa esincane bathi ngesincane ayisabizwa kuthiwa yi-Coca-Cola bathi esincane kumbe make a plan. Asikhathele ngalezi zinto. So sicela nje ugovernment no president ukuthi athathe inyathelo.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zimanyana leza kulelo lizwe ekutshengiseleni zisola umkhuba ukungethembeki lenkohlakalo elizweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkokheli zamazwe akuzwekazi le-Afrika ezigoqela umongameli Robert Mugabe zilokhu zikhuthaza ukuthi umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations uguqule ugatsha lwayo olubona ngezomvikela olwe-Security Council ukuthi lugoqele amazwe athuthukayo ezihlalweni ezipheleleyo ezi-permanent kulokuthi kube lawe China, Britain, France, Russia kanye lele-Melika kuphela. Ekhuluma emhlanganweni we-United Nations osaqhubeka eNew York khonapha eMelika, umongameli Mugabe uchothoze amazwe aphetsheya ngokuningi-ningi okugoqela ukwethesa ele Zimbabwe isijeziso ukugcizelela ukuthi amazwe wonke ananze amalungelo ezitabane. Njalo waphinda wagcizelela ukuthi kufanele amazwe wonke asebenzelane ndawonye ikakhulu kwezomnotho ukwenzela ukuthi amazwe e-Afrika lawo athuthuke. Umgcinisihlalo we-African Union Commission uNkosazana Dlamini Zuma ngomunye wabasekela umbono kamongameli Mugabe ngodaba lwe-Security Council.
I'm not happy because it's going nowhere. There's no pace at all. It's at a standstill.
Kuyadanisa ukuthi kulokhu kungela nguquko kudaba lwe-Security Council. Silethemba lokuba njengoba sithakazelela iminyaka engamashumi ayisikhombisa linhlanganiso yabunjwayo, amazwe wonke azamanyana akhulume ngalolu daba ukwenzela ukuthi kube le nguquko ngoba sekule minyaka eminingi lokhu lukhulunywa ngalo lolu daba.
Ukusenjalo isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai, umnumzana Obed Kutu, uthi ibandla lakhe liyasekela ukuthi kube le nguquko ku-Security Council, kodwa okuqakathekileyo ukuthi amazwe e-Afrika agoqela eleZimbabwe aqale ngokulondoloza amalungelo oluntu. Ngakwelinye icele, ilunga ledale le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi inkulumo kamongameli Mugabe emhlanganweni we-United Nations iyancomeka.
Umongameli wethu usevezile njalo futhi ukubana ngomongameli okhulumela uZulu, okhulumela abantu esingathi bona ngesilungu ba-disadvantage, abantu be-Afrika. I-Afrika kanti nginengi lama amadoda angale basikhangalisi kakhulu. Umongameli kodwa usukumile wakhuluma wathengisela isizathu sikhona ngoba kuyabonakala into esizenzakele lapha e-Afrika. Ungakhangela indlela eyabanjwa ngayo i-Libya, ukhangela indlela ebanjwa ngayo o-South Sudan nalezi ndawo. Siyabona ukuthi na kulesidingeko kakhulu ukubana u-Afrika laye athole isihlalo ku-security e-United Nations ngoba na kungenjalo bazabe befaka ama-judgment ngendlela engayisiyo ngoba kungela muntu osimelelelayo ngendlela epheleleyo eqondo.
Uthini ngenkulumo yakhe yonke nje ayethulele i-United Nations?
Umongameli wethu usimelele futhi ngendlela ephezulu kakhulu ngoba kuyaziwa ngosiko lwethu sibili lwesintu bese sikhangela futhi ngosiko lwesiKristu okuyikho into elandelwa ngabantu jikelele lapha abaningi singathi nje sikhiwa i-majority yalapha eZimbabwe asivumelani lokutabane nasiwezafa zavumelana lokutabane kambe shuwa kungazalwa umuntu nxa indoda le ndoda sebebambana sebelala bonke akula muntu ongazalwa ngendlela enjalo ngakho ke nxa ukukhangele ye phambili ngendaba enjalo izitabane asizifuni asizisazamukela futhi lapha nae kungabiswa ngodlakela kithi bana sikuvume kuloku ngoba phela ungakhangela omelika lamanye amazwi anjalo sebeze bethi nxa ufuna ubana siwuncedise nxa ufuna into ta yi-aid leyana kumele uqale ufake into yobutabani kwi-agenda ubana ivunyele thina phe njengoba sithi hayi cha asezama sakuvumela ukubana ngoba kulihlazo elikhulu kakhulu.
Lo umnumzana Joseph Chuma ilunga ledale le-Central Committee yebandla le-ZANU-PF ubekhuluma icingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zimanyanele za kulelo lizwe lamhlanje ekufoleni zitshengisela zisola umkhuba wokufumbathisana lokungethembeki. Amalunga enhlanganiso zokholo, abenhlanganiso zikaZulu, abamabandla ezombusazwe kanye lezisebenzi bafolile bayafika emahofisini kamongameli Jacob Zuma ePretoria besithi kumele athathe amanyathelo ngalabo abangathembekanga abantshontsha imali kaZulu. Kubika uBenedict Nhlapo.
Abebetshengisela laba bafika inkulungwane ezintathu bafolile belubhekise eUnion Buildings. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Godfrey Phiri olilunga lenhlanganiso ye-Right to Know kwele South Africa abuye njalo abe ngomunye wabaqoqe ukutshengisela lokhu. Uthi labo njengezalwane seZimbabwe umkhuba wokufumbathisa le nkohlakalo ubathwalise nzima.
I-corruption ye-Home Affairs le inkulu kakhulu mfethu because abantu aba-aplayele ama-refugee asylum documents ukuze baseve laphayana kufuna kukhitshwe esincane bathi ngesincane ayisabizwa ukuthi ayi-Coca-Cola bathi esincane kumbe make-a-plan. Asikhathele ngalezi zinto. So sicela nje ugovernment no-president ukuthi athathe inyathelo nge-corruption le igcwele lapha kulelizwe.
Izizalwane zakwele South Africa lazo ebeziyingxenye yalo mkhankaso zithi zithwele amagabha avuzayo. Zithi ukuntshontshwa kwemali yomphakathi isebenzi zikarhulumente yikho kwenza behluleke ukuthola izindlu zokuhlala ezempila kahle kanye lemsebenzi. Nkosazana Portia Serote olilunga lenhlanganiso elwela labo abaphila legciwane le-HIV AIDS Treatment Action Campaign uthi bafuna uhulumende kamongameli Zuma abophe bonke abadala inkohlakalo lokuntshontsha imali yenhlelo zomphakathi.
Abantu phansi bayahlupheka, balambile, abantu baswela imithi, abantu bayafa ukufa okungavikeleka. Ireason ukuthi i-corruption i-affecta abantu abaphansi, abantu abahluphekile.
Iningi labe betshengisela laba kugoqela labeZimbabwe bebevungama besithi phansi ngobusela lokuhlawuliswa kwabantu imali yesifumbathiso. Abanye ke bebetshaya ingungu besithi baxotsha idemoni lokusela. Omunye wabaqoqe ukutshengisela lokhu umnumzana Trevor Ngwane wenhlanganiso ye-United Front uthi kabakhathazekanga ngenani elincane labantu abebetshengisela njengoba libangelwe ukuthi inhlanganiso yabaqatshi yalile ukuba isebenzi imvumo yokuba ingxenye yokutshengisela lokhu.
Inkinga evelile ukuthi abasebenzi abakwazanga ukuthi bateleke ngoba i-NEDLAC inqabile nesitifiketi. Kodwa sizobuya lo ngo-October 14 sizomasha futhi uzobona-ke kube khona izigidi ngo-October 14.
Kusenjalo uhulumende ulwemukele ugwalo lwezikhalazo zabe betshengisela wathembisa ukuthi zizakhangelisiswa loba nje iningi belimhoza umphathintambo owemukele lolu gwalo. I-Ministry 7 ePretoria kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapo.
لا
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930-12080, la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Elebotswana lithi inani labeZimbabwe ababotshelwa ukuthola izithupha zakulelo lizwe ngokungekho emthethweni liyaqonga. Lokhu kulandela ukugwetshwa kwabahlanu ensukwini ezisanda ukwedlula ngenxa yokutholakala belezithupha zalelo lizwe ngokungekho emthethweni. Intathe izindaba iStudio 7, uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Ngesikhathi umumo omnotho kweZimbabwe uqhubeka usiba munyu, iningi liqinisa imizamo yokudinga indlela zokuphunyuka kuleli jogwe noma nje ezinye zingekho emthethweni. Abanye abeZimbabwe kweBotswana sebebone kungcono ukuzama ukudinga amaphepha lelo lizwe ngudlu ukuze bamukelwe njengezalwane zeBotswana. Ezinsukwini esisanda kwedlula kulabahlanu abagwetshelwe ukutholakala belezi thupha zeBotswana okungekho emthethweni. Batshele umthethwandaba ukuthi babanjezelwe isimo esibi eZimbabwe yikho bedinga ukuphephela kwele Botswana. Abakhulume le Studio 7 bathi lokho kumgceke ukuthi isimo seZimbabwe sesifuqela iningi ukuthi lisithole sesimeni lokuflathela umbuso kamongameli Robert Mugabe.
Asebedinga ama-ID kwele Botswana kubonakalisa ukuthi lohlupho olukhona eZimbabwe olwenza ukuthi bazophephela lapha eBotswana. Sebebaningi kakhulu kulezinsuku.
Umnumzana Vulindlela Sibanda uthi lokho kwenzakala kumele kuyangise umbuso kamongameli Robert Mugabe ngoba kumgceke ukuthi abantu bazimisele ukuzigeza ukuba ngabeZimbabwe.
Kumele kuyangise uhulumeni weZimbabwe nxa uthola abafowethu bese ba so desperate ukuthi bebe ngabaTswana to the extent ukuthi bengathenga mbena beqile ukuthi bethola ama identities angapha. Kutshengisa nje ukuthi isimo sezinto eZimbabwe silungile.
Umnumzana Ozias Ngulube laye uyabavikela labo abazithola belingeka ukuthola isithupha zeBotswana ngomgodo. Uthi kusobala ukuthi amazwe angomakhelwane afana leBotswana kanye leSouth Africa aphethe amathuba akusasa engcono uma kuqathaniswa leZimbabwe.
Ngibona kuyinto singeza ke sibanike icala ukuthi benze into enjalo because nxa sikhangile ngapha, nxa kulamaphepha wangapha, ama opportunities angcono compared to eZimbabwe ngale. Udubulwa ngkhulu ugcina losokuthenza ukuthi abantu begcine bengena enkingeni njalo.
NgokweBotswana uBuyitumelo Pinelo uthi noma nje ezwelala kwabeZimbabwe ukudala amacala kusoke kusize ngalutho. Uthi ngabe uhulumende wakhe ulandela inyathela leSouth Africa lokunikeza labo abanye lamaphepha ixetsha lokulungisisa isimo sabo.
Rathalonyor simo sethatha kuZimbabwe. But at the same time
ukubi ukuthi bedala amacala ngoba bestranded labo kodwa la yohulumende kumele azame ngazo zonke indlela ukuthi ancede abantu abalesifiso sokuhlala kuleli lizwe besebenza.
Kubika ukulungiselwa isithupha ngudlu sokulibhizimusi elikhula njalo ligoqela izalwane zeBotswana okuyizwe sihamba phambili ekusizeni abafuna lezi zithupha. Inhlawulo yokuthwala isithupha seBotswana ngomkoto ibikwa iqala kumapula ayinkulungwane ezilithumi siyaphezulu ongamadola awemelika ayinkulungwane. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngisavunungule Botswana.
Kulontombazana oleminyaka elithumi onyamaleleyo kwele South Africa ngeviki edluleyo ngemva kokuthunywa ngunina emavinkilini aduzane lalapho abahlala khona eHillbro. UNicole Ngwenya obethunywe ukuyathenga imayonnaise ngunina unkosazana Princess Ngwenya ngolwesithathu lwedluleyo kodwa akazange abe saphenduka. Lokho kuthiye unina edabuke inhliziyo njalo ewisa ezimathonsi ngomntanakhe onguye yedwa njalo ongazakaliyo ukuthi kuyini okwenzakale kuye lokuthi uyaphila na. Sixoxele unkosikazi Ngwenya yena odabuka ematshetsheni eGwanda ngokucaja komntanakhe.
Uye wabuya endlini wageza samthuma ukuthi ayothenga imayonnaise eshop e-Israel ukuthenga kuyona, the closest shop elana. since lapho umntwana azangasabuya abuye endlini masilandela kuleya shop bavuma ukuthi umntwana baye bambona wathenga leyo mayinoyisi but akasakhona ukuthi ejike endlini
be kungapi khonapho kahle kahle
sina sihlala kushe eChampagne Castle kukhona banquet and jega yena uye wathenga mayonnaise eshop abathi Bro Supermarket ku Bro Street by the corner
umntwana elingathanda ukumchaza ukuthi ngumntwana onjani noleminyaka emingaki
igama lomntwana uNicole Ngwenya una 10 years uyayiphelelisa nge-24 zaka December ufunda lapha eAster umntwana nje oslinder umudenyana nje umhlophe lapha ekhanda baye bamqhina nje le straight back sainwell ubefake i-tight emnyama enama numbers a white efake ne-jersey e-purple emfishane wafaka nama morning shoe a pink
ubaba womntwana yena ungapi
bathi use northwest angikho sure kahle ngoba asekho sonke ever since sahlukana umntwana ena 3 months bengakazi ngimbona
kulabo abangaba belalele mangwenya mhlawumbe abangathanda ukuphathisa bangalithola kuziphi inombolo njalo lingathini kubo
kulabo abalaleleyo ngiyacelisa ukubana mangabe bakhona abamaziyo okanye mangabe bakhona abake bathi kumbona basithinte kuma number athi wona 0835327078 enye number ithi 0832374336
unkosazana Princess Ngwenya utabuka emachecheni eGwanda kodwa uhlala kwele South Africa lapho acatshelwe khona ngumntana ke uNicole Ngwenya.
Singakangena esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Uhulumende wakwele Burkina Faso uthi lokhu ezama ukukhulumisana lomkhokeli wevuyo lebutho elilinda umongameli welizwe uGeneral Gilbert Diendere ukuthi azinikele emapholiseni ngemva kokuyaphephela kwesinye sesigodlo sabameli belizwe belinye ilizwe eWagadugu. UDiendere nguye okhokele imizamo yokuhluthunela uhulumende osaphethe umbuso kungakenziwa ukhetho ngeviki edluleyo.
Umkhokheli wakwale Palestine uMahmoud Abbas utshele inkokheli esemhlanganweni womanyano wamazwe omhlaba United Nations lamuhla ukuthi ilizwe lakhe kalisabanjwa ngamandla ukulandela izibopho zezivumelwano elazenza lele Israel njengoba selilizwe elizimeleyo. Lokho kutsho phambilini komkhosi wokuphakanyiswa kweflegi yelizwe lakhe okwakuqala esigodlweni se-United Nations lamuhla.
UZulu wesiTungwiza ujabule kakhulu emdlalweni wokuzilibazisa oweShoko Festival oqhutshwe kungelambhadalo ngempelansonto inhlanganiso yamagamba ngenjongo yokuphathisa abaswelayo ikakhulu abahlala emizini yabaningi. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lo mdlalo usungule ngezifundo ze-English literature kuzifundi ezivela ezikolweni zeChitungwiza mahhala ezigoqela iZengeza High 1, Zengeza 2 le-Excel College zikhokhelwa imbongi yakule Bhilithani uFrancis Kapieta efundisa ingwalo zikaShakespeare. UChilo Thembo wemagamba uthi lokhu luncedo kuzifundi kakhulu.
Siqale nge-workshop nge-Shakespeare plays, abantwana bathanda ukufunda, bajabulile kakhulu ukuthi bafunde ngo-Shakespeare.
Umnumzana Mavela Sikhumalo wenhlanganiso yezakhamizi zeChitungwiza uthi bayakubonga kakhulu lokhu ukwenza okunje ngoba kubuya ngesikhathi abantu bebhekana lenkinga empilweni zabo.
Indubo ezihlangana lazo kathesi elizweni kaziniki umuntu isikhathi kumbe okuyimali kokuthatha imuli yakhe bathatha isikhathi bengasebenzi bethaba bekholisa.
Uthi lokhu kunikeza abantu ithuba lokuzijabulisa bekhohlwa ngezinto ezibahluphayo okubakhathazayo mihla ngemihla kugoqela ukusilela kwamanzi amagodigodi emigoqweni kunye lezikwelete abalazo. ishole ihlanganisela ke ezokucula lama MC igoqela abatsha labadala.
Mina mikho jivule. Hey, amina right asibombo right amba kela mita tuwaina manga ivere chete king solomon vai va murasta pata ihika paita disaster chamba imudenga mpige marasta.
URasmeli okhokhela iPeace in the Hood uthi baphatheka kunhlelo ezinje ngenhloso yokukhuthaza ukuthula kundawana abahlelikizo besebenzisa indlela ezijiyeneyo.
Peace in the Hood kuyadwetshwa, kuyayenza ipoetry, kuyaculwa music, any variety, i-hip hop, kumbeni isungura, wonke siyakufuna.
Umnumzana Emmanuel Gasa osebenzelana lenhlanganiso zabatsha uphathise ekunikezweni kwengwalo zokufundisa abatsha ababuye ngobuningi babo kulo mdlalo ngokuzivikela kungculaza kunye le-HIV le-AIDS phansi kwe-Young People's Network on HIV and AIDS. Umdlalo we-Shoko Festival wenziwa kanye ngomnyaka, njalo eminye imidlalo ilosekelo kwenhlanganiso ezigoqela British Council, Culture Fund, Danita, lesikolo sommeli weSwidini eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ngilewe futhi uyanonzi Japi. Japi.
Wagona bade. Yaman, inemu Japi. Stitamise. Stitamise. Uzabonga kapendere mbana wejediki pamangoma this time ndiri muchiki mabandidi ajededra check kangaring kuba and catering wite. Wasabunga kwenye mbana wachiniki pamango matista imu niri mchiki mabandidi ajine dhera check kanga mifuba elketari wite.
Okwamanje ke selichiye kancinyane ezandleni zika Chris Gandhi we Studio 7 esethulela uhlelo liphoma lendaba lechone lendaba.
Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela imoni ngenjabulo. Igama lami nguChris Gande, sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Brilliant Mhlanga. Sixoxa ke ngodaba lokubana sekuzaba kufunakala ukuthi umuntu ofuna ukufunda abe le degree eqale ebe lesamu kusigaba se-O-Level. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mfowethu, kunjani?
Ungasitshela ukuthi ubona njani uhlelo lolo lufuna ukuthi lwenziwe ngumnumzana Jonathan Moyo, kuyaphathisani khona?
Nxa singakukhangelisisa kabanzi sikhangele lo mumo wama-universities eZimbabwe wonke nje singathi ama-state universities nxa ngikhangela wona ungasabala ama-private universities eZimbabwe into esisuke yaba khona eminyakeni ledlule ikakhulu sesiqalisa ukuba nama-universities anjengalike open university lalawo women's university ama-degrees asuke aba into njengani umuntu sengahamba nje ayikhanje sihlahlela ayithole. Whereas kufanele umuntu asebenze ayibalele aqeqetshe ngokupheleleyo ukuze athole i-degree. Khona kuyana ukululaza ukululazeka kwama-degree la ngendlela atholakala ngayo kubangelwa i-advent yama-universities la njengabo-open university and so forth. Yikho sokubangele ukuthi umthetho njengalo uqinise udingeka ngoba uthola umuntu esesenza i-degree evele uthi nxa ukhangela ungakhangela even ama-qualifications akhe kuyikuthi umuntu lowo vele yena yedwa wayengaqualifying ngisho lokuya college nje kodwa le vocational training college but ngoba ube lokuyi experience okuncinyazanyana ukufundisa kumbe senza lokhu lalokhu aqine sesithola sokuthi asesenze degree. Ngibona ngazani yikho khonapho kuba le problem khona. So kunzima ukuthi uMinister Moyo abantu bamsole ngokupheleleyo ngoba eqiniswe lelikhona mina ngomunye wabantu ade befundisa o abafundisayo lalamhla lokhu eNASP. Nxa sikhangela ama-universities ethu kakhulu eNASP khonaphana abanye abantu abafundisa khonaphana eNASP vele kakudingeka ukuthi babefundise NASP nesilungu ngathi abaqualify ukufundisa NASP. You find ukuthi kuba lama-faculties othola udean i-requirement isithi udini kufanele abe ngumuntu oholder i-PhD but umuntu engudini engelangithole PhD umuntu wangkhona futhi engakazabe lama-publications na umuntu onjalo uzafundisa i-degree njani yena e-holder i-masters yakhona e-week kodwa enguye ufanele afundise i-masters njalo a-overseer i-faculty.
Ye kodwa siyabona ukubana nxa umuntu ezayenza i-degree engelani lokwenza le-maths kuyaba kuyaphathisana.
Well, singakubalekeli ukuthi eqinisweni methi qhakathekile empilweni. Maybe abantu okumele bazame ukuthi bakukhulumisane lo minister ngomthetho lo ikakhulu ngepolice enjalo ukuthi ubuzwane ukuthi sithi umuntu kumele abe le methi ayipasileyo ngokupheleleyo kumbe sithi at least kabe with a D in mathematics. Because now a D in mathematics is still considered to a certain extent, not as a fail, but as a pass. Now, if we could acknowledge ukuthi umuntu at least have a D in mathematics, so kuthi ukuthi uyakwanisa ukurizina logic. So, imaths iyadingakala, kodwa hayi ngendlela abantu abangasuka bayibone ngayo. Yikho ngisithi ipolice le ifuna ukuthi ihlazisiswe kabanzi ukuthi ukhangelise ukuthi sithi umuntu nxa esithi sifuna bele maths, sifuna bele appreciation of some simple mathematical issues or not. Because even konapha kubo UK lapha emfundisa khona imaths lanxa ingaxokisiswa kangako eqinisweni isala ilokhu ibalulekile siyakhangela ukuthi umuntu lo bipasile yini maths njalo vele kunama subjects amaningi othi nxa esiyayenza even inesing konapha kubo UK uyathola ukuthi umuntu kufanele abenzile nje okuthiwa numerical studies.
Hayi kwezwakala isikhathi sesingasavuma ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga kakhulu mfowethu lisale kuhle balaleli.
Hayi lati sibongile ubelela ngelihle lo ke bekungumnumzana brilliant Mhlanga abesixoxa laye kundaba. Lo bekungumnumzana brilliant Mhlanga abesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilale.
Singeneke kwezemidlalo iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wecricket linqotshe ngama runs alichumi lanhlano kumdlalo walo wesibili ohlobo lwe 2020 oqutshelwe enkundleni yeHarare Sports Club izolo kubika uJoseph Njanji.
Lempumela isho ukuba iqembu lePakistan linqobe ngethu kanyanxa zokuhlanganiswa lempumela yomdlalo wokuqala wona ophele iqembu lezivakatshi linqobe ngamaruns alichumi lantathu ngesonto edluleyo. Ngolwesibili iqembu lePakistan ilo liqale ukutshaya ibhola lathola amaruns alikhulu lamachumi amathathu lesithupha 136 okulinani lilikutheleli lakumdlalo wakuqala. Umehluko kuyikuba emdlalweni wesibili lilahlekelwe ngabadlali abayisithupha phakathi kwama-overs angamachumi amabili ikanti emdlalweni wakuqala lilahlekelwe ngabadlali abayithobamunembili. Iqembu leZimbabwe ukuthi esekulithuba lalo lokuba litshaye ibhola lehluleka ukufikisa inani elibuthelelwe liqembu lePakistan lathola amaruns alikhulu lamachumi amabili lanye 121 lilahlekelwe ngabadlali abayithuba mune munye kuma-overs angamachumi amabili. Limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe lilokhu lingazake linqobe iqembu lePakistan selokhu lawa maqembu aqala ukudibana kwimidlalo yohlobo lwe-2020 njalo selidliwe kwimidlalo eyithoba mune munye. Ekhuluma lentathe lezindaba yokupheleni komdlalo umdlali weqembu leZimbabwe uSean Williams uthe inkinga ababhekane layo njengeqembu yikuba abadlali abaqala ukutshaya ibhola i-top order ngesilungu baphanga bekhutshwe bengakabutheleli amaruns amaningi okwenza kube nzima kulabo abangena ngemva kwabo.
We're losing too many top batters too soon in the game, which doesn't allow us to have any momentum.
Problem ukuthi obatmen ababetha uqala abaphangisa ukuphuma kube nzima ukuthi sichese down to try befake ngenye team.
Iqembu leZimbabwe lilakho ukuphindisela ukudliwa kwalo kwimidlalo ye-2020 ngesikhathi linqikelana leqembu lePakistan kwimidlalo emithathu yohlobo lwe-One Day International yona ezaqala kusasa ngolwesine. Umdlalo wesibili ohlobo lwe-One Day International uzakuba khona ngomgqibelo kuthi wesithathu njalo ungowokugcina uzakuba khona ngomvulo ozayo. Yonke le midlalo izaqhutshelwa enkundleni yeHarare Sports Club esigodlweni. Ngimelisile 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga jahala kithi singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Inkokheli zamazwe awezwekazi leAfrika isigoqela uMongameli Robert Mugabe zilokhu zikhuthaza ukuthi umanyano wamazwe omhlaba United Nations uguqule ugatsha lwawo olubona ngezomvikela olwe-Security Council.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zimanyene leza kulelo lizwe lamhlanje ekutshengiseleni zisola iziphathamandla zikarhulumente ngokungethembeki.
Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk lapho esikhangela khona umhlangano we-United Nations olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu.